Soko izika atisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngilamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhlaka 6 ezivandlela 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sathi vele sihlala sibatshela ukuthi ama by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona thatha 90 days yokusibalulela ama by-election. Ngenxa yokuthi izane yayilokhu sesaba kade sebebuya nje vele hayi akusethusi sizimisele. Abantu bonke bamile bameli ama by-election ngoba sifuna kubatshengisa qotho ukuthi into ebeyenza le ayisozi bancede ngalokhu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ubana ukhetho olwama by-elections luza kuqhutshwa kwinyanga ezimbili ezilandelayo mhlaka 26 Mbimbitho.
Izolo ebusuku izakhamizi zebhalakho zithi zize umdumo zacabanga ukubana kungabe kungamasalameda ezimayini kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo sombhuqazwe elapha kwakhona phansi.
Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngombhuqazwe wokugugula wonke ebhalakho libikwa ngefinye nelidilizini ngokuphoselwa okudubukayo izwe lokusisa ngabantu abangaziwayo. Sokwedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welemelika bazama ukuwisa ukuvalwa kwama-electoral votes edale le-Congress lapho abangena khona ngodlame. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe kweleZimbabwe athi aselungele ukuncintisa kukhetho lwama by-elections olukhangelele ukwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Lokhu kungemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa eyasengelanga lokuba lolu khetho lwenziwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa esebenzisa umthetho owe-Statutory Instrument 2 of 2022 wazise ukuba umhlaka 26 Mbimbitho 2022 kulapho kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections lokudinga amalunga edayela ephalamende lawekhansili alikhulu lamathumi amathathu 113. Izikhundla zedayela ephalamende zasala zingaselabantu ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga lokubhubha kwabanye. Iningi lalezi zihlalo yilezo ezazingenza bebandla le-MDC Alliance ephalamende lakumakhansili abaxoxa i-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, yona eyaphiwa imvumo ukwenza njalo ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka ka-2020. Amabandla ezombusazwe amukele ngenjabulo lombiko wokhetho. Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulume se-MDC Alliance, uthi ibandla lakhe lizaveza ukuba yilo elithandwa ngabantu.
Thina be-MDC Alliance sizimisele ukuthi i-constitution yeZimbabwe ilandelwe, lemthetho ye-elections ibe khona. Sathi vele sihlala sibatshela ukuthi ama by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona thatha 90 days yokusibalulela ama by-elections. Ngenxa yokuthi izane yayilokhu sesaba kade sebebuya nje vele hayi akusethusi sizimisele. Abantu bonke bamile bameli ama by-election ngoba sifuna ukubatshengisa qotho ukuthi into ebeyenza le ayisozi bancede ngalokhu.
Abe-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora labo bathi bayathokoza ngokubeka kwelanga leli. Umnumzana Witness Dube, isikhulume sebandla leli, uchazisa ngalokhu.
Ibandla le-MDCT liyakwamukela ukwethulwa kwamalanga okumele kwenziwa ngayo ukhetho lokugcwalisa labo abakhitshwa ePhalamenti abanye ababhubhayo. ibandla elikhulu ke MDCT elivele nje lihlala lilabantu abaningi abangathunywa ngabantu ukuthi bayofeza izidingo zabantu lokumelela abantu eParliament. Ngakho kuyinto enhle ukuthi siqala lumnyaka sizahle sigqibe leyo ndima.
Okugcizelelwe ngowaye ngummeli webhinga edale eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda
ngokuthi ukuthi lokhu okwenziwe kabe usethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathina kwesikhathi esasivele sikhanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu yikuthi khathesi sesifikile isikhathi salokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe useyifuna. Abantu bebelokhu bemelele kusukisela ama-recall lawa eqalisile. Ngakho ke khathesi isikhathi sokubana abantu bephithiza. So ngenxa yalokho ke ye siyangena kuma-election njengebandla asoze sayekela ngoba asingeke sayekela ngoba le yinto yabantu.
I-ZANU-PF ithi izanqoba kulolu khetho ngoba isebenze kakhulu kumnyaka emine selokho kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchasiswe ngumnumzana Munashe Mdutsa omela abasha kubandla leli koBulawayo.
I-ZANU-PF libandla labantu ama-by-elections abuyayo khathesi ungananzelela kakhulu abangelwe yingxabangxoza lokulwa lokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho enibila ama MP lama councilor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonile opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo uZulu yakunanzelela khona lokho. So hayi silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenjengohulumende kwa-comrade Emmerson Mnangagwa, imigwaqo yalungiswa, amadamu ayakhwa.
Embikweni munye wokwazisa ngelanga lokhetho umongameli uphinde wazisa njalo wabeka ilanga elikamhla ka-26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulolu khetho edale le-nomination court. Lolu khetho olwalumele lwenziwe ngomnyaka ka-2020 lwadluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukhetho lwama-by-elections lolu alusoze lwanceda kangako ukuguqula umumo oselizweni okwamanje, kodwa impumela yalo izatshengisa isimo sosekelo lwamabandla ezombusazwe elizweni lapho elungiselela ukhetho olukhulu lwelizwe luka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhubhazo weGugurahundi eBhalakwe linikwa lifunyene lidiliziwe ngokuphoselwa okudubukayo izolo kusisa ngabantu abangaziwayo. Lokhu kwamukele ngokuthukuthela okukhulu liningi labantu beMandebeleni. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilitshe lesikhumbuzo elakhiwe ngomnyaka odluleyo ngabenhlanganiso ye-ibheji likaZulu bemanyene labantu bemangweni weBhalakwe libikwa lifunyenwe libhidliziwe izolo kunakekelwa ukuba lingabe liphoselwe okudubukayo. Umabhalane jikelele we-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Izolo ebusuku izakhamizi zeBhalakwe zithi zize umdumo cabanga ukubana kungabe kungamakalameda ezimayini kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo sombhuqazwe elafakwa khona phana okuyikuthi lami sisaza sofuza ukuthi labanye bami sivukele siye khona lesiyekhanyela.
Isikhulumi se-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Sweden Chirodza uyasisola lesi lesi sehlakalo.
Cha lokho vele into engasimangalisiyo, sibuswa yibo labo abantu ababe yibo ababekhokhela amabutho ombhuqazwe, yibo futhi abantu ababe hlasela abantu besiNdebeleni eTanzania singakatholi uzibuse lapha eZimbabwe. So lokho kubhonjwa okwelitshe akusimangalisi, vele yikho kutshengisa ukuthi sikhokhelwa yibona laba abantu abalenhliziyo ezimbi.
Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma laye usole kakhulu okwenzakeleyo, ethi senziwa ngabantu abangafuni ukuthula emaNdebeleni. Mathema laye usole lesi sehlakalo ethi lesi senzo sepha umlomo kamongameli. Lukhulu wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ubengakezwa ngalesi sehlakalo kuthi inkokheli zomdabu ezibalisa uChief Mtshana Khumalo, uChief Nyanga Zonke lezinye labo bethi bebengakatholi umbiko ngalolu daba. Amapholisa aweMathebeleland South bathi udaba lokudilizwa kwelitshe sebelutholile, bazaluphenya njalo lumangalwe ngaphansi kwenombolo ezithi 454-2320 RRB. Lamuhla buya lokhu bengakatholi umkhondo walabo abadiliza amanye endaweni efanayo. So ngokwesithathu kudilizwa amatshe ezikhumbuzo zeGugground eBalagwe kungatholakali umkhondo wabadilizayo osekuthiye iningi likhathazekile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nguAnastasia Ndlovu.
Inani lasebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe selisedlula izigidi ezine, 4.1 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu, 3.2 million. Inani lasebehloliwe batholakala begcikwane leli elizweni jikelele lokhe lolu bhubhane loqhamukayo ngo-2020 selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 219,057. Asebelatshwe basila kulomkhuhlane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amabili, 189,713. Labulala abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu, 5,092. So edlule umnyaka wonke abalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli wele Melika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame besithi ukhetho lwalungaqhutshwanga ngemfanelo. Lokhu kukhanya kwalulaza isimo sokuqhutshwa kokhetho eMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukungena ngenkani eCapitol Hill kwabalandeli bakaTrump mhla ka-6 Zibandlela kwalandela umhlangano owenziwa nguTrump nabanye bakhe besithi ukhetho kwaluqhutshwanga ngemfanelo. UTrump wethula umbiko lo ngosuku lolu.
We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on.
Sisuka lapha sizahamba eCapitol Hill. Nizabe ngilani sonke isikhathi. sachayela izandla abanye babo kodwa abanye sabe sibahoza kakhulu. Kasoze sithole umbuso wethu nxa sibuthakathaka.
You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Uhulumende kamongameli Joseph Biden uthi ukhathazekile kakhulu ngokwenzakala nyakenye njengoba uTrump ukhanya wahlomba amanga esithi uqilwe libandla lamademocrats njalo uqhubekela phambili etshela abalandeli bakhe amangala. UBiden namhla utshele uZulu ekudalele kuCongress ukuba kubi kakhulu okwenziwa nguTrump.
For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol. But they failed. They failed. And on this day of remembrance, we must make sure that such attack never, never happens again. The former president was preemptively sowing doubt about the election results.
Why umongameli wayefuna ukuvimba ukuba kuqhushelwane umbuso? Why umongameli waqala kudala ukwenza wonke lokhu ekhuluma amanga sonke isikhathi?
He built his lie over months. Wasn't based on any facts. He was just looking for an excuse, a pretext, to cover for the truth.
UBiden uthi uTrump wazihlalela eWhite House ebona kuhlaselwa idalela Congress.
What did we not see? We didn't see a former president who had just rallied the mob to attack, sitting in the private dining room off the Oval Office in the White House.
Waye umongameli wazihlalela okwesikhathi eside engayenzi lutho, kenzanga lutho ngitshola kancane.
Watching it all on television and doing nothing.
Uphinde wathi wenziwa ubuchapha obumangalisayo mhlaka 6 zibandlela.
He's not just a former president, he's a defeated former president.
Wakhithwa ngevoti esikhundleni wehluleka ukuveza ukuba waqhilwa njani.
The former president failed to make his case.
Unkosikazi Kamala Harris umsekeli wakhe uthi kwaphose konakala elizweni leli ngosuku lolu.
But the extremists who roamed these halls targeted was not only the lives of elected leaders. What they sought to degrade and destroy was not only a building, hallowed as it is.
Esakubonayo ukuthi izidlova lezi zazingangeni eCapitoleli kuphela. Zazifuna ukubhidliza umbuso wakwele Melika owakhiwa ngabantu kusukela kudala bazama ngamandla wonke ukuwuvikela.
That generations of Americans had marched, picketed, and shed blood to establish and defend.
Kodwa uSenator Mitch McConnell wakwele Melika uthi okwenziwa ngamademokrasi kuyamangalisa ngoba bafuna ukuthi basebenzise usuku lolu ukwenzela ukuthi babuse okungapheliyo. Uthi konke konoku abakwenzayo kuveza ukuba bathanda ukubusa. Kwabhubha amapholisa ambalwa kulandela isehlakalo lesi edale leCongress. Kwabotshwa abedlula amakhulu ayisikhombisa 725 labo ababetshengisela njalo bephindisa isakhiwo lesi. Abanye babo sebagwetshwa yimthethondaba kube labanye njalo abamelele ukuthoniswa amacala athiyeneyo. Abacubungula ezombusazwe bathi kuyethusa kwenzakala mhlaka 6 zibandlela njalo akwaziwa ukuba kuza kwenzakala kukhetho olulandelayo kumbe hatshi kwele Melika. Kule komiti kona manje ephenya akwenziwa nguTrump labalandeli bakhe. Kulabanye abalandeli bakaTrump abangafuni ukwethula ikulela ikomiti le ubufakazi ngesehlakalo lesi.
Abaningi bangikhona abangabasekeli bakaDonald Trump bala ukubuya kukomiti leyo. So ukwala lokhu kubi kakhulu ngoba nxa besala so batshengise ukuthi bayadelela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thabanginare ingcwethi ezimeleyo.
Abaningi bangikhona kukhanya balokhu bekholelwa indaba kaTrump ukuthi hayi yena kodwa wawina i-election.
Umnumzana Evangela Ncube ugcizelela esithi
nxa ngabe iCongress kumbe iParliamente noma ngayaliphi ilizwe ingasakwazi ukuthi ikhangele lokho okwenziwa nguPresident lala abasebenza labo, kutsho khona ukuthi kuyabe sekulontando kayiphikiswa esihlalweni.
UTrump kubikwa ukuba ufisa ukungena kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024 Loba kuna banya abaku banje lake la maru papi jenza bati. Loba kuza lulaza ubuso kulizo lemeliga. Imele Studio 7 nise Maryland nyo kipstube.
Kulaito kulamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela owenziwa ngabesifazane ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19 elizweni lakwamanye amazwe. Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ilanga lapho ukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngalo elizweni ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho, amabandla ezombusazwe asehle aqala amalungiselelo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi yegcubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Ambrose Findi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions ngalolu daba. Usilindi usungula lingxoxo.
Well, eqinisweni indaba yama-by elections abantu bebeyikhangelele vele emuva le. Bebehlala abantu bekhonona ukuthi ngobuningi sebathathelwa esikhathini ngaba abafelayo ama-irrepen abama-representative ngenxa yokuthi bevukele monari yenza ama-records ayenzakala abantu bese bengafelanga abantu ababamelayo. So ke abantu bebevele bemele lolo suku. Yebo kanti kungaba le ngxaki ze-COVID landani kodwa ke abantu ngibona ukuthi kwela ma-by election bayakuthakazelela ngesizathu sokuthi sebethole ithuba lokubana bazikhethele abantu okufanele babamele abafunayo hatshi abantu laba babamele ngenxa yokuthi sebevala isikhala esavulekayo abantu bazimisele i-by election bekhona.
Siyabonga mnumzana Nkomo. Njengengcwethi yecubungula ezombusazwe, ubona ilizwe lifanele yini ukuthi liqhube ezokhetho?
Ngombono wami ngibona ezani ngivumelana lobaba uSibindi, ukhetho lwama-by elections lalumele libe khona last year kusesele isikhathi kwanxa sikhayele khathesi sokusika umnyaka owodwa nje ubana sibe lokhetho njalo. So bona zani khathesi osokunzima isikhathi sangkhona, kodwa bona zani kule nkangelelo kakhulu kuzoliphathi ukuthi bekhangele ukuthi abantu bokhetho basapot okungakanani. Nazani isizathu sokuthi befake ama-by elections, kodwa aqakathekile Sibindi. Mina ngikhona nanje ngokuphuza kwangikhona ukuthi beseke abantu laba bazaseva nje less than a year, one year and a few months bese bephuma futhi. Kodwa kuqakathekile ukubona abantu bebe labantu ababameleyo vele ephalamende lakukhawuzela. Ngikhala nje ngendaba yesikhathi ukuthi kuphuzwe kakhulu.
Mnumzana Sibindi, kungaba le ngxaki yini sikhangela ukuthi isikhathi se-COVID-19 njalo abanye ababhaliselanga ukuvota?
Uhlupho lolo siyalulandelela olabantu abangatholanga ithuba lokubana bangene emabhukwini esithi nayi-voters roll ngesizathu sokuthi abanye lingananzelela osokufanele kade sibavote babe lohlupho lwezithupha and kade singakhangela amahofisi ezithupha ngale alo hlupho lokuthi kwesikhathi uyafika uzawuthi imishini ifile bathathe nje abantu abangu-40 ngelanga. Soke idwendwe zokuthi abantu abafuna ezithupha baningi kunjalo ukuthi ukuthi sila abantu abathile abazehluleka ukubana bangene ethethweni ngalo. Kodwa-ke wel okuphazamiseka ngibona ungathi thina i-COVID sayo sikhalela abantu bakwemukele baziphathe ngendlela bali baziphathe ngayo ama-protocols alo e-COVID kwenzela ukuthi ngashiya ku-election lanxa kule ngxaki ye-COVID singanekani i-COVID kodwa impilo ingami iqhubeke siya phambili. So ngokunjalo sibona ungathi hhayi i-election kufanele iqhubeke, but njalo ngivumela lo Nkomo futhi futhi intizo into engxenye i-by election le kulokhonana ukuthi yafuza kodwa silethwa kathesi. Ngivumela la ukuthi phosowe zilethwe kathesi izantiyo siyayazi ngakuthi funa ukudinga ukuthi kambe isupport yesalayo yini kwangana kwenza referendum bona laba kwenza kathesi babe baboni kambe siyisimo bani kwenza ukuthi bami siya ku-2023 sebelo mbono ukuthi wokumiso so sesingenza kanti kwangana kwenza referendum bona ngathi yinjongo yokuthi why belethela ama-election ngalesi sikhathi sokuselenjiwaniye kodwa ama-election aqathe mhlawumbe khona.
Ingqobe yisikuwe mnumzana Nkomo. Siyabona abezombusazwe bathi amathuba okukhankasa awafanani.
Sokwakhulunywa nje iminyaka leminingi siyadlulayo ngasikhangela ukhetho luka-2018, ukhetho luka-2013, ukhetho ngenketho ezimbili zika-2008 siya ku-2005-2000 kubana ama-political parties ezombusazwe ezombangazwe ezikw-opposition sikhala ngokuthi bona abaphiwa ithuba kubana bekhankase kuhle. Abaphiwa ithuba ngasikhangela kumidiya lapho ukuthi abaphiwa ithuba kubana labo besakaza amazwe ku state media ku ZBC ema radioeni and so forth njalo bayakhala lokuthi abatholi ithuba njabo lokukhankasa xa sikhangela indaba zama khathesi kule COVID nje kunzima ukuthi bekhankase kodwa i-ruling party yona iyabile ikati lama primary elections last week kade bevunyelwe ukuthi bekhankase bebaningi inde hundreds bezinkulungwane so into yakudala nje emelinge noma election reforms ubana zonke inhlanganiso zombusazwe bezombangazwe kumele zinikwe amathuba afana nayo ubana zikhankase nanxa sikhangela kwezomsakazo kakhulu ezomsakazo zikahulumende kuqakathekile i-constitution njalo yakhuluma khona lokho ubana wonke amaphathi abe la mathuba afana nayo so kuliqiniso khona lokho ubana inhlanganiso zombusazwe azinamathuba afana nayo sikhuluma nje nxa kudutshula umbhobho kutani begijini abanye vele sebeqalisile ukujima abanye sebezaqeda abanye vele abanazicathulo zakhona zokugijima
sibona kusiba lokuthula yini kulolu khetho
hayi udlame amboni mbona azani ukuzasebenza njena khona lokho kwezimali yokuthi ngabantu ngokudla ngendlela ezijiyeneyo but udlame sibili okwakhathesi angiboni ngoba leyo ruling party layizama ukubona ukuthi abantu bayisekele okungakanani isiza kusebenzisa lokho ngokhetho lwa-next day usuke okwakhathesi angiboni ukubuza ngolo dlame kodwa ukusetshenzwa kwezimali lani lani ngibona kungasebenza sibili okwakhathesi soqalile vele khona
yes siyabonga ungasigqibela lingxoxo mnumzana Sfini
esingakutsho ukuthi ke siyacela kithi njengabahlali njengezakhamizi yabahlali bezimbabwe ukuthi xa singena kule indaba ye-by-election sicela abantu bazibambe kube lokuthula singacathaniswa ngamavoti ngoba sizadingana ngemva kwamavoti asibeni ngabantu abaphucukileyo sivume ukuthi lo ozanqobunqobile lo laye okwehlile uzazama kusikhathi esilandelayo bese sihlala kuma-political parties ukuthi abafundise abasekeli babo ukuthi babili ungabi lo msindo kabe lo dlame abantu nxa bekhankasa bakhankasa ngokuthula ngoba ilizwe lonke lingelethu kungabi lokulimala kwempahla kungabi lokulinyazwa kwabantu lokufa kwabantu leso yisisicelo esisilethayo kuma-political parties
lo bekungumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa endawonye lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe belozithandekile emhlanga weStudio 7
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele nakuTwitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz kushortwave
Singekehlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise ukubana ukhetho olwamabhayi elections luzagqutshwa kunyanga ezimbili ezilandelayo mhlaka 26 Mbimbitho. Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngumqazwe weGugurawundi eBalagwe linikwa lifunyanwe lithi liziwe ngokuphoselwa udubukayo izolobusisa ngabantu abangaziwayo. So wedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyingumongameli weleMelika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupresident Jeremiah Nsithi asidibaneni ne-Pacific Success Experience.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.